kati sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mtawazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 2 kuzibandlela 2020 ngutungameli Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla, udaba lwezidlova ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi soluhluphile elizweni. Ikansili yakoBulawayo ithi izasungula inhlelo zokudinga imali ngoba umthambo wemali evela kuzakhamizi usuwomile. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Udaba lwabasakhulayo abadume ngodlakela abaziwa ngokuthi ngamashirugwi abahlala behlasela otsheketsha lwesatshelwa ukuthi lungasabalala kube lomonakalo omkhulu nxa uhulumende engekela ukungenela alulungisise ngokuphangisa. Lokho kulandela ukubulawa kwepolisa ngabasakhulayo laba abahlasela behlome ngenkemba amahloka lezinye izikhali. Amapolisa athi asebophe abasolwa abangamachumi amabili phezu kwesehlakalo lesi. Amashirugwi la abikwa esegcwele endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lapho okugejwa khona igolide. Abikwa esenza ubudlwangudlwangu obufana lokubulala, ukudlwengula abesifazana lo kubulala izifuyo zabantu bezidlela. Lanxa kulabanye asebebotshiwe, abanye bathi amapolisa akhanya engawuqinisi umkhankaso wokuqeda lolu dubo ngoba kucatshangelwa ukuthi abatsha laba basekelwa iziphathamandla zikahulumende. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi senkabazwe kwesinye isiqinti esihlaselwe kakhulu ngamashurugwi umnumzana Albert Mhlanga olilunga njalo leMDC.
Lawa majaha lawa abangamashurugwi sebethwalise nzima abantu okuyikuthi lamapholisa ubuntu bayabayisaba, abanye sebeze becwa ukuthi hayi ngako uyadingwa amasosha akhlangane nabo laba amashurugwi. Kodwa into engidanisayo ukuthi ngabafana nje abancane ukuthi nxa engela bhanedi leyo kumbe ingqamu, hhayi ngumuntu ongambamba njengengalo uphosele katshanani, ngoba ngike ngaba selwagwele okusogwala lakho ngabona hhayi bayahlupha sibili. Yenduna la isogwala ike yakhuluma ngabo yathi ukuthi ngabantu abahluphayo, kodwa wathi bahlupha kakhulu esigabeni ukuthiwa kuwuna kokusogwala khonapho nabadi lami ngikhona. Mina into engikubonayo ngamashurugwe lawa kukhanya ngani i-government layo iyabayekelela, kumbe kungenzeka ukuthi njwana abakhulu abanjengama-members of parliament kwezindawo balama-mine lama-ministers abalama-mine kungabe kungabafana babo besenzeza ukuthi nxa betshontsha nje i-gold kungabi lomuntu osondela kubo babe ngabantu abayethuselayo. Ngokungananzeleli ukuthi bake bahlupha khona eshurugwe kankona kwaze kwathunyelwa amasosha, hhayi kwathi kwangadini. Kodwa nxa ngithe ngihambela endaweni zeshurugwe khona ngale ungababuza abeshurugwe bathi hhayi ngabantu abasuka eDlombe, abasuka eKhwekhwe, abasuka eNyati, basuke khona ngale sibehlupha besiza ngapha konke indawo yonke kodwa bengasuki eshurugwe. Sibathi ishurugwe nje ngoba kulibala lapha abaqalisela khona umsindo.
Sike sezwa kunyanga ezimbalwa ezidluleyo kuthiwa khona esigabeni seMat South, eMatabeleland South, lakho bebethwaliswe nzima abantu. Usuke wakuzwa into?
Labana ababehlupha eMat South labo labo kwaba kungabantu aba-organize ngoba nxa bona babesitsho sebethe bayenza umonakalo njeyana bathi bona babeqaliwe. kwathiwa isibo bantu bakhonapho yikho ke bayabuthana ke ngamaroli besuke emashonaleni so kungani abantu bemathebheleni babesithi hhayi kabafuna abantu bemashonaleni bezomayina endaweni yabo okuyikho sonke sikukhangeleyo ukuthi abantu bakuyona leyo ndawo kababhenefite kukhonokho kukhona hhayi labana ke babephambanisile ngoba besuka kajani ekhwekhwe khonale besiya egwanda besiyahluphana labantwana abazalwa khona lapho-ke kwakuright ukuthi hhayi babasusele amangcwe labo bantu
manje ngezinye indlela kusho ukuthi behlukene yini bona labo ababekhathaza emathebhelelani south lala amashurugu yakhona la
amashurugu kwehlukene ngoba bayimhlobo abanye ngabakithi esindebeleni abanye ngabesishoneni njengoba abantu bangkhona abanye besuke ekhwekhwe basuke eshonde abanye basuke elwagwelo lapho kukhulunywa khona isindebele so basuke bahlangana plus ishurugu khona ngale kulabantu abaningi abesindebeleni bayehlukene ke labana ababehluphe egwanda ababekhuluma ngesishona ende kukhanya ukuthi basuke emashona yikho-ke labo hhayi babengafunakali lathi kathi bafuna abantu abanjalo kodwa labo amashurugwe kufanele bahlaliswe phansi bakhuzwe ngobanye abantwana ngabantwana besintwini sibili abafuna ukuvuka ubhoa
sesike sezwa phambilini kuthiwa kwakulabanye njalo ababethiwa yi-al shabab ababevela endaweni zabo khwekhwe yibo yini amashurugwe kumbe sekulamaxuku amaningi achiyene
labana abekhwekhwe bayixuku elilo nxa senza ama-election yibo futhi abaphinda bahluphe besenza udlakela and sebeqeda i-election sebehlupha futhi abantu ukuthi bangasondeli lapho kuthe kwavuka khona igolide
umnumzana Albert Mhlanga uhlala enkabazwe njalo ulilunga lebandla le-MDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo Ngula inhlelo ezintsha zokudinga imali lonyaka ngoba izakhamizi zisehluleka ukubhadalela indleko zazo. Lekhansili iyehluleka ukubutha izibi ngemfanelo. Umeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mkuni uchazisele uStandikile Mhlanga weStudio 7 okunengi.
Sesukhangelele emnyakeni ka-2020 ukuthi singasathembeli ebantwini bakithi ukuthi babebabagijimisa idolobho kodwa sesikhanga ukuthi sibe lezinye inhlelo esingathi ngama-revenue streams okuphathisa izakhamizi ukuthi lazo i-dividend iyenze i-profit so sikhanga ukuthi emnyakeni olandelayo ngama-strategies ofakile amatsha ebhizinisi izaqhubeka ingwebo yayincedisa laphana ukuze idolobho liqhubeke linika amasevisi ebantwini sikhangele njalo ukuthi siyenze inhlelo ezinjenge-parking management esingathi ngesilungu automated ngakwanisiwe so sikhangele inhlelo ezinjalo ezokuthi izakhamizi singazikhami kakhulu ngama-budget asindayo asitsho ukuthi izakhamizi asabhatali sitsho ukuthi izakhamizi njengoba zehluleke lathi njengokhansili kasize ngemisebenzi esiyenzayo ezenza ukuthi ubuhlungu lobo zibe ngcono ikananzela ukuthi kathesi iparking yethu kayila le mshini eyamanjemanje esingayithi i-IT nesilungu baningi abangabhaka ukuthi imoto yonke epakayo iyabhadala ngoba lokho sikusebenzisa kathesi okwamaphepha lokho okwamabhuku okuthi amapholisa kamasipala ahambe ebhoda ekolekta imali ezinye imali ngenzakala ukuthi iphelele ezikhwameni zamapholisa kamasipala asitsho ukuthi kokwenzakalayo but sithi ukuthi kumele kube ne-system ezayenza ukuthi imota yonke epakayo kobulawayo ibhadale
uhlupho lwalabo abathengisa izitaladini ngokungekho emthethweni kodwa kusobala ukuthi abala inye indlela yokuziphilisa kukhona yini okunye idolobho elizakwenza ukubona
nje uhlupho lokuthi akula msebenzi yalwayo kodwa-ke phela kumele zama ukuthi siwubhalanse lokuyigcina idolobho lihlanzekile ngoba ubulawayo waziwa ngokuhlanzeka kwakhe siyazama ukuthi senzelani lamapholisa kahulumende ukuthi labantu laba basithengisele endaweni esibafakele zona ukuthi bathengisele khona kodwa siyabazwisisa ukuthi kwezindawo lapho esibafaka khona kungabe kungadluli bantu abaningi kodwa ke idolobho akumele umlando wethu sonke nalabo abathengisayo ukuthi idolobho siligcine lihlanzekile
kulo hlelo lolwana olokwabela abaswelayo sitshiye fund
ye hayi uhlelo lukuhamba kuhle kakhulu ukuthi nje sisuke sabe ngani siyaphuza ukuthi siyabele lokho esikutholile kodwa-ke bekungakayeneli yikho-ke sithethi na sikwenze nxa abantu sebevela kuma holiday kuzalandela ukuthi amakampani amaningi ajele ukusincedisa okwalonyaka amanye abhangisile ukuvala okuthi sikhane ukuthi nxa bephenduka bazafaka khonokho ababekuthembisile asingathi ama-pledges nesilungu so kunjalo sinanzela ukuthi sikhangele ukuthi nxa bephenduka sesibuthanisile konke khonokho esikuthiwe lakhonokho esilakho esesikutholile ngesikhathi sekhefu sikuhlanganise-ke sizabe busuku-ke siyidistribute kwalabo abafanele ukuthi bathole lelo sizo.
Umnumzana Solomon Mkoni ngumeya wakobulawayo. Iningi lithi uhulumende kumele asebenze katalala avuselele umnotho njalo asungule imisebenzi lonyaka ukuze kuqedwe ubunzima obebukhona ku-2019. Kubika intathelizindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
Amasosha eZimbabwe abulala abantu abambala ekuqaleni komnyaka eHarare ababetshengisela bekhonona ngokukhuphula kwentengo yamafutha ezimota. Bakhala njalo ngokufakwa komthelo wokuthenga lokuthengiselana kumakhalekhukhwini osilinganiso sokubili ekhulwini obizwa ngesilungu ikuthi yi-2% electronic money transfer. Abantu bathi lokhu kumnyama phambili ngoba akubonakali ukuthi uzakwenzani uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze abantu baphile ngcono leya kwamanye amazwe. Incethu kwezomnotho umnumzana Masimba kutshela uthi lokhu kwadanisa abantu abaningi.
Saqala thina sisizwa ukuthi sesilama nostrol lama local RTGS accounts usitsho ukuthi izimali zethu sizigcinenga angama US dollars wonke abe ngama RTGS sabona njalo ukuthi asavunyelwa ukuthi sithenge kumbe sithengise ngama US dollars ngoJune kodwa abantu baqhubeka besuza ama-salaries awama-RTGS dollars kodwa i-value yangkhona kumbe ngathi amandla awe-RTGS abesehla kakhulu.
Uthi le ndlala ibambe abantu emadolobheni lemaphandleni lonyaka. Kuthuke njalo abanye abantu babhekane lezulu lesiphepho cyclone Idai elabulala abantu abaningi lakhukhula le mizi emanikaleni.
Uzabona ukuthi kwaba le cyclone Idai sabona njalo ukuthi izulu alikani ngendlela esikhangelele ukuthi lakhathesi izulu liyabe selinile kakhulu kodwa umpalakazi izulu alinanga kakhulu uyatshisa ikhisimusi lo mnyaka omutsha uyabe utshisa njalo so ngibona njengani into ezinjengalezo zenza ukuthi izifuyo eziningi zife ikakhulu inkomo zafa emathebeleleni.
Abanye abantu abanjengomnumzana Decent Bajila bakhala ngokukhahlanyezwa kwelungelo likazulu eZimbabwe.
Umnyaka ka-2019 ubungumnyaka esingawuchaza njengomnyaka obugcwele izididi. Sisukisela ngoJanuwari 14 lapho kube khona lokutshengisela kwabantu okudala ukuthi kubotshwe amakhulu lamakhulu abantu izizalwane zaseZimbabwe abaningi bebotshwa bengelacala. Sesiya phambili njalo futhi kulezi didi ezenzakeleyo ezokuchiwa kumbe ngithi ukuxabana lapho umkabo okwenzakale ngabasekeli bakamongameli bobabili uMohadi loChiwenga. Nxa usiya phambili sibelo kuma-currency changes amathathu ngomnyaka owodwa.
Lokhu kusekele ngumnumzana Steven Spanda osole kakhulu ukuthunjwa kwabantu abafana lodokotela Peter Magombeyi okhokela inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association abalokhu bekhalala umsebenzi befuna ukhuphule iholo labo njalo kuthenga amaphilisi lemitshina yokusebenzisa izibhedlela zikahulumende.
Nxa sikhangele umnyaka ka-2019 nobungase umnyaka adumuhle kakhulu singakhangela ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu ikakhulu abalwela amalungelo abantu ama-demonstrations abhaniwe abantu batshaywa kakhulu. Udokta Magumbeze baba mthumba ekugcineni kwaba le drama ZANPF drama as usual umeli Chiwenga sebembophile ngesikhathi sithi silwela ilungelo labantu besifazana so ngathi nje umnyaka keleyo.
Omunye njalo ukhala ngokwenzakala lo nyaka umnumzana Sipha Mandle Dube.
U-2019 ndoda ubele ukhona ubenzima kithi siphile nzima ngoba ukudla kuyasilela kakutholakali imali kayitholakali into eqalayo ke imali kakula ukuze sithole ukudla kunzima. Leso kusithi nxa kuthiwa kuyaphuka ukudla sokukhethwana ekukhethaneni kumbe ngamabandla kumbeni kuyini asikwazi kuthiwa idlala apho ebotshelwe khona so indlala embi ludubo olubi njengathi esingela msebenzi siyahlupheka kakhulu ngoba le magodini ingadubuka egodini kuvela abantu bakhatshana la mabutho abuya kakhempe khonapho iziphele.
Kodwa umnumzana Mnashe Mduza oyibandla le ZANPF uthi kumele abantu babekezele ngoba uhulumende ufuna ukuvuselela umnotho welizwe.
Ever since Operation Restore Legacy ka-2017, iZimbabwe sekulilizwe elivulekileyo, sokulilizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe. Akusela kwesaba esasukubona kudala lokhuyana okwakusithi abantu wawusehluleka lokukhuluma nje ukuthi kumbusole uhulumende. Kathesi siyabona abantu bayakhuluma ngendlela abafuna ngayo, besula lapho abasola khona, belungise lapho abafuna ukuthi kulungiswe khona. Kutshengisa ukuthi i-Operation Restore Legacy ngezinye zezinto eyazilungisayo lezo. Siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uvulile emkhonomi ukwenzela ukuthi laba abale mkhonomi abalinto zabo ababhizinisi ababaranayo bebe le thuba lokuthi besebenze kungela zandla zikahulumende, kungela zandla ezelizwe kumbe izandla ezestate ezibambayo eziphambanisa into zabantu. So sokuvulekile ever since.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com ithi umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lizaqinisa umkhankaso walo okudinga usekelo emaphandleni lonyaka. Umsakazo we-CNN International wona uthi uZulu weZimbabwe ubhekane lobunzima njalo lonyaka ngenxa yendlala lokutshabalala komnotho. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli. Ngiyabonga mangabe omunye umuntu kuzana ongasuye ugawule yini bantu. Ngoba angithandi into ahlala ikhuluma la. Abantu abafana nabagawule laba abahambisa ubucebo mhlambe bona phambili abahambe vele kwakhona lapha eZimbabwe. Siyasokola nje sigcwele emazweni ngendaba abantu abafana nalabo. Akekho yini umuntu omunye umuntu ongakhuluma ngcono kunogawule. Nisize basakazi, yini nisifunela abanye abantu mhlambe abangakhuluma. Kukhona abantu mhlawumbe abangcono abanengqubekela phambili kuzana, hhayi abantu abogawuli abathengiweyo laphayana.
Linjani beStudio 7, linjani bantu benkosi? Ah, satsha, satsha eZimbabwe. Angazi ukuba nezulwini siza kutsho kunjani. Satsha ngalubaba. Kambe khathesi kunje indlala ingaka. Thina okuthiwa sebe MDC asinikwa ukudla. Bazathi ukuzinika ukudla, bathi ukuzinika inhlanyelo, bathi ukuzinika ifertilizer. Kokuphela baziphinde baziphinde wena uzabe lokhu usishiywe emuva kuthiwe laba laba. Asatsha thina, sesifile thina. Thina sikusikonjini eliwagwelo. Ha kunzima bakithi. Angiyazi wadi mina ukuthi ngiwadi bani. Kuthiwa ngiwadi 5. Asesizwile shuwa baziholela bona bodwa bakukhangele bathi lo asuye wakithi lo. Asesizwile bantu benkosi. Ungani lingasizwela usizi lathi lisiniko kokudla.
Salvonani basakazi beStudio 7, lani balandeli beStudio 7. Mina ngikhuluma ngobuhlungu engibuzwayo. Lo baba lo mawubhekile kahle kahle umemethe izinkwa zeZANPF emlonyeni wakhe. Uyesaba ukuthi maye ngakhuluma iqiniso izinkwa zeZANPF lezi semlonyeni wakhe zizowa. So that's why ekhuluma kanje. Abantu bagcwele emazweni namazweni. Abantu bafike kufeni bengazange basabuya emakhaya, bengazange basabona imindeni yabo. Bephanda emagangeni. Kodwa ayekhuluma kanje ngoba maye khuluma ummamele ngathi ngumuntu dala kodwa hayi into ayikhuluma ibuhlungu.
Salubonani balaleli, ngu-Witness lo wakwaMasuku esilokela. kanti ngiyambuze kahle kahle ngalowo baba kuthiwa ngubaba uGawule, kanti uphila kuwuphi umhlaba lo baba bekhuluma kakuhlungu kangaka? Ilizwe liyafa liyafa liyaphambili, kodwa uzwakala yena kwelakhe indawo aphila kuyo hayi yonke into ihamba kahle. Akazami ukusihlonipha lo baba, uzwakala ubaba okhulileyo, ngubaba omdala mpela. Akazami ukusihlonipha, into emazi kuhamba kahle kwelakhe isayidi, akavala umlomo athule. Engabe lokhu ekuqhubeke ncoma ncoma into engekhoyo, abantu behlupheka besiya phambili.
Kunjani umsakazo omuhle, kunjani umsakazo omuhle. Mina igama lami ngingurhawu, ngingurhawu nhliziyo. Eyi, mphatho kabuhlungu indaba le kaThikwengwa ahlukumeza umuntu wesifazana obengunkosikazi wakhe kangaka, osemfaka ezimoteni zamajele ngoba engasemfuni, embona ngento athi utshontshile. Nxa lo mama ubetshontshe imali enganga leyi abayikhulumayo, yena ngokwakhe ule malini ayitshontshileyo, ngoba lo muntu akanabameli, ngoba abameli angazabe labo abezimpaphu bayathuliswa ngesikhala sesibhamu. Kuthiwe nxa ungayimela wena sizokubona uphi amazwe omhlaba. Abantu bathi nxa ehlukumeza umuntu abade bethandana, pho abantukazana, umuntu ongabakhokhela abathi, hhayi le ndaba ingiphatha kabuhlungu. Angiyena owezano, ngiyena owe-MTC, angiyena omapolitiki, kodwa uchuku olungaka lubuhlungu, ngoba ngumuntu owamthathela umuntu owayethandana laye, okwazakalayo emthathela ukuthi amhlukumeze kanje ekugcineni. Hhayi, ngiyabonga abasakazi wami, ngiyabonga. Yimo kanhliziyo, uhawu kanhliziyo.
Sanibonani bantu bakithi, linjani? Ngizindawo, ngizindawo. Awukhulumayo ngoJarlis Ntolwane laphana. Ah, mara ilusizi le nto yenzakala abantu bezanu-PF la. Laba bantu kanti waye bengakhe bethatha amalefu beke behlala le muli zabo. Kahle kahle bona laba yibo abantu abasicelela izulu labo. Abake bephume besicelela ezikhundleni besicelela izulu le. Abantwana abancane amayouth ahlupheka manje, zithwele nzima, akulanto ebambekayo ngenxa yabo. Abaphuma ezikhundleni besicelela izulu sebegugile, baselaplana, basacabanye. Sihlukunyezwe ngabantu asebegugile la. Abayicela izulu enjelele bephuma ezikhundleni la.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulombalisi welinye ikolishi oloyise olipolisa kwele Somalia ogwetshelwe ugodo izolo ngemva kokutholakala elamacala okubulala lokukhokhela inhlanganiso yezidlova zesimuslim ezedlulise amalawulo e-Al-Shabaab. Abahlamuki besitalibhani bahlasele babulala amasotsha kahulumende wakwele Afghanistan angamatshumi amabili lasishiyagalolunye izolo ebusuku. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amabutho eMelika alinda isigodlo salelilizwe kwele Iraq achithe abasekeli beqembu labahlamuki eleHezbollah ekade bezama ukutshengisela ngodlakela phambi kwesigodlo lesi izolo ngokubajikela intuthu ehitshayo itear gas. Lokhu kulandele udlakela oluqhamuke kulesi sigodlo ngolwesibili, lapho abasekeli beHezbollah abahlasele khona isigodlo seMelika babulala amafastela njalo batshisa izakhiwo bekhonona ngokubulawa kwabanye babo abangamatshumi amabili lanhlanu yiMelika ngempelaviki ngemva kokuhlasela ababekwenze amabutho eMelika e-Iraq babulala ambalwa. Uhulumende weMelika uthi usethumele amabutho amaningi eMiddle East ukuthi ayevikela isigodlo sakhe kanye lezizalwane zeMelika. Ke izindaba zekuseni ngengoma emnandi ethi vuma. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Udaba lwezidlova ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi soluhluphile elizweni. Ikhansili yakoBulawayo ithi izasungula inhlelo zokudinga imali ngoba umthambo wemali evela kuzakhamizi usuwomile. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Kuqala ezesishona ngo-7 o'clock kulandeleke ezesintu ngo-half past seven. Mina elani asifeni sonke kweza kusasa ekuseni ngo-half past six. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Litshone kuhle.
Mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechitatu ndira 2 2020 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyadzi.